Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafekitali, usanda kutshela intatheli izindaba kungxoxo mpikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho, ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafekitali azakwenza kube lempahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola lemelika kuyalingana.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar, if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwebond ledola lemelika siyalingana. Lokhu kugoqela le RTGS.
Kodwa ke akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola lemelika ngama bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele okhulume lomsakazo weStudio 7 yesikhathi edinga amafutha okupheka uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya, khathesi simo sizima awusozi bekwazi ukuthi khona kuyavuka kumi njani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini awusozi bekwazi and yasila confidence ngempilo yakusasa. Izinto zonke ziyakhwela, ifueli ayitholakali, asikwazi ukuthi senze njani. And esikufisayo ukuthi nga i-government iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani. Esibona ngani kuliphutha ukuthi khona i-government vele ayisazisi ukuthi khona simo sinjani. Sizobe zikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo bezifeni kumbe bezikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve kodwa abakazi basenzele esikufisa ukuthi nesingathi state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi okunye okunjengezilimo kulokhe kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yembida, amatamatisi kumbe icabbage ayi lokhe ingaqansanga.
Usomabhizimisi wakobulawayo unkosazana Ruth Moyo uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo.
Ya impahla azisela ntengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kuma wholesaler sithole amanye ama price. Uzathenga pre nge price enye namuhla uyathi usubuyela ufice kungasela so forced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo uyafica intengo yangkhona ikhuphukile. So lawo nxa usuthenga intengo ikhuphukile so kumele lawo ukhwe so uyafica ukuthi khona every stock yabile price e different ngoba ama prices esizoza ngawo are different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo akulani ukuthi ngwezano akulani ukuthi ngweMTC mina ngwezano I'm a supporter of ZANU PF youth ezanu but into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda. Our president uthule, president wethu akakhulumi, angikwazi ukumbula enye iplan kumbe kulokunyaka wethu afuna ukusenzela khona kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something because situation le inzima for wonke umuntu thina bezani sisafa kakhulu sebe sichallenge ngakho manje khathi singabe lama price ene isidolo but ama price ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out imchova kungathaya u7 yabuze $2 then ama pay asikhwezela
ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizimisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe
uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo kufanele ewaphathe wonke ngendlela efana nayo kungakhathalekile ukuthi bathengisa kanjani ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abanganithiwa bona bagcinwa ngcono singakhangela bona baya bethengisa nge-US dollar kodwa amanye amankampani ezinye izitolo kuthiwa bengathengisi ngakho uhulumende kufanele bona ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo njalo singakhayela isimo ukuthi siyasiloke sisiba nzima sokufanele evume yena uhulumende ukuthi usehlilekile kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi hashi amacebo abo kuphela bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesibuso
kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo kunye okuninginingi bengakathengi isinkwa amafutha okupheka lokunye Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70 igabha lesilinganiso samaliters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lamadola i-$10 kusiya phezulu njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula amadola angamachumi. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.